uPresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana nabo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumende kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impensheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilizele thi sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yensuku zanamhlanje, kasi sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweleleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe lisebenzela ndawonye, kungekho ovunyelwa ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho ukuthwayela wenza umathanda njengesibibonayo kuleli lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okafukuwere babekuzanu, ochiyangwala namhlanje bakuzanu, kakaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kodwa uPresident mina ngizasebenza lawo. Khangelani-ke ijahe elitsha elifana labo-Mark Zuckerberg, elifana labo-Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa liphetheni elingu-President Nelson Chamisa, bese licabanisa-ke lina bantu beZimbabwe ukuthi-ke ongathi saphambili ngubani. Ngumuntu ofana lo-Mark Zuckerberg, ngumuntu ofana lo-Strive Masiwa, le mali ekhethwa yikho cash, kumbe ngumuntu osebenza ogidinisana lamasosha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayikapheli, kumbe uPresident Nelson Chamisa ukuthi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizakhile umsebenzi. UPresident mnangakwa 6 months akenzi lutho, uhlale thini ukuthi amadili elizwe abonakala ngemisebenzi. Mingaki imisebenzi esiphume kuPresident mnangakwa 6 months?